Umkankaso owenziwa ngabasakhulayo lonyaka befundisana mayelana ngokuqakatheka kokubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota kukhetho oluzayo sekunike iningi labontanga idlabuzane lesifiso, hatshi esokuvota kuphela, kodwa lokubanika isibindi sokufuna ukungena ekucintiseni kukhetho oluzayo bephansi kwamabandla ezombusazwe akhokhelwa ngabasakhulayo. Elinye lalamabandla ngelemthwakazi Republic lakoBulawayo. Umnumzana Mfundisi Nhlanga yisakhamizi sasemathopho esigabeni sangezansi yemaNdebeleni, yena-ke usipha umbono wakhe ngalolu daba lwamabandla abatsha.
Umbono wami walamfowethu lamaqembu akhokhelwa abafana abancane angakabi ethemba kakhulu kwabo.
Umhlanga uphinde wathi ngombono wakhe abasakhulayo abakabi lalo ulwazi olujulileyo lokukhokhela ilizwe.
Ngempela abanalo ngoba abatshela abantu ababafundisayo mayelana ngazo ezombusazwe.
Olunye udaba oluphathwe ngumhlanga ngolwamathuba kwabasakhulayo ukuthi banqobe kukhetho oluzayo.
Awekho mfowethu.
Umnumzana Lapson Ntshavuza ngosakhulayo oyisakhamizi sakoBulawayo, yena-ke uyavumelana lombono kamhlanga othi amathuba okuthi osakhulayo anganqoba kukhetho oluzayo.
Amathuba abo aphansi kakhulu, amathuba abo aphansi kakhulu ngoba balokusilwa kucindezelwa thina singabantwana ukuthi kukhona okufanele sikwenze, kukhona okungamelanga sikwenze. So lathi sesisenze singelakho ukuzimisela, amathemba ethu abe semancane ekutheni senze into ezifana nalezo.
Lanxa uTshavuza ethi yebo amathuba okuthi osakhulayo anganqoba kukhetho oluzayo aphansi kakhulu, kodwa lokho akusho ukuthi ulwazi lokuthatha isikhundla sokuba ngumongameli weZimbabwe alukho kubontanga.
Ulwazi lwabo lukho, ulwazi lona lukhona ngoba ngithi siyakuthatha la kumbali yesizwe seZimbabwe ukuthi siyakwazi ukuthi ngomnyaka othile onkomo kwenzakala so, ngomnyaka othile kwahamba lokho. So siyabe sisazi ukuthi uma ngingaba mina ngimele isizwe sakithi kufanele ngingene, injongo yami kube ukuthi ngiphakamise lapha lalaphana, because lapho kushoda khona siyakwazi. Kodwa kukhula ukwesaba lokuthi abadala bazivalela thina lawo mathuba ngoba bethi sibancane asazi kahle ngembali yesizwe sakithi.
Bobabili bayavumelana labaningi abaxoxa le ntatheli izindaba zeStudio 7 nxa kukhulunywa ngabasakhulayo kwezombusazwe eZimbabwe ukuthi osakhulayo onganqoba kukhetho oluzayo uzadinga usizo labantu abadala ngoba bengelalo ulwazi olujulileyo lokukhokhela ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingumaigobe.